sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 16 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi wabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjengitshonitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe okwezokuvikela.
Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South.
Umsebenzi wathi ukubana ke sibe ne-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibe kwazi ukubana kuhamba njani abantu basebenza njani.
Umkhokheli we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Sileqembu likamasikandi kanye lempumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aselandule imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ebisithi kulezikhali zempi ezitholakale esigabeni seWest Nicholson eMathebeleland South ezingeniswe elizweni ngaphandle komthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla ecwayisa uZulu ukuthi ewutshaye indiva lumbiko ngoba ungamanga aluhlasa. UNyathi uthe amapolisa asephenya ukuthi kahle kahle uvele ngaphi lumbiko lokuthi olobileyo ubejongeni. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli izindaba umnumzana Zenzele Ndebele.
From the first day ngibona isitori lesi ngamala amende amabili amathathu adlulileyo ngahlangaba lokusola okuningi ngatshela izindaba abanye abantu endawo kuma-WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori yaso phephandaba kumbe nhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje ngokuphonga ukuba libizo nje lingajayelekanga. Ngase ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe singaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapolisa ekhulume through ama-media abajali ukuwasebenzisa u-Herald nabo-ZBC. Uthi wabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjengitsho-ntsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe okwezokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa lomkhuba okubhala into ezingamanga esithi i-fake news okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu zenza abantu bemangali kakhulu emandebeleni ngapha kulandela into ezenzakalayo kutale zegugurawundi lanayo. Umbuzo endilawo umuntu obhala into enjalo ucabangayo njalo ulenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhalelo ludaba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini lokho esingathi clickbaiting ngesiNgisi kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo.
Kumananzela isitori lesi ekungengekade sibhoda kuba WhatsApp lapha akula le link yewebsite okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale le njongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule minto eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenzisa isitori sokuthi anjho ngalitshela ukuthi kuzabanje. So izitori sekuzakuma-election nabantu bale njongo ezijiyeneyo ngathi ngibala mnisngathi kini ebantwini abaningi kuzukuthi kulokwenza nohulumende kumbe le-intelligence bebezabhala istory esingani singcono in terms of construction, in terms of ukusibeka sobala. So ngahle ngakhipha mina abantu be-intelligence lohulumende phakathi ngoba nje ubhala kwa nxa ungunozindaba ubala istory sakhona usibone nje ukuthi sibhalwe i-amateur.
Umnumzana Zenze Lendebele uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli izindaba. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa usekhethe amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Uchamisa uthi umsebenzi wabantu laba ngokucubungula okwenziwa ngabaphathi ntambo bakahulumende lokuphuma lenhlelo ezizalandelwa libandla lakhe alubana lithe langena embusweni. Abakhethiweyo balitshumi lasikhombisa njalo bagoqela umnumzana Tendai Biti yena okugatsha lwezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda obona ngezethekhnoloji kanye lomnumzana Kucacaphulu obona ngezemithetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva.
Umsebenzi wathi kubana-ke sibe le-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibe kwazi ukubana kuhamba njani abantu basebenza njani. Simonitha indaba ze-corruption le ndaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunene. So laba ngabantu abazabe kukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe zibe kwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo. Sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha lezinye ke ezitshiyeneyo.
Kutshiyane njani le shadow cabinet lokhu elikwenzile?
Ye, lapha ngabantu esathi iparlament yethu kubantu abasimele edala ephalamende. Icabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. Icabinet ayibi labantu bephalamende kuphela, iyabi labanye ke abamela ke yakuyihlangano ezitshiyeneyo. Kulabanye abaazivela kuzingcithi ezitshiyeneyo, izikhwisamfundo ezitshiyeneyo. Ngenxa yokubana-ke laba yibabazancedisa uNelson Chamisa okwamanje laba esihlaba ngabantu abayibamsebenzi ongokufuna ipalamende. Nxa sesiyenza ikabhinethi esizasebenza ngayo kugavena ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Siyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures. Ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu elisaka leli bizo lonke sesakhuluma ukubana thina siyibandla elitsha, njalo ke sizalusiya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa-ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo. Bathesi sesipinge ekugcineni izaozane-1000 abaqoqanayo ukuze umhlanganiso ephambili. Abantu sizayazisa ngenxa yokubana siyazi kubantu esidila labo abantu abanjani. Kodwa-ke umhlangano wethu uyaqina kuyakheka njengoba kukhuluma ukuthi ukubana izabona-ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kumenjani, njalo futhi ngokuyini esizakwenza kubhayelektin elibuyayo elikhona mhlaka-23 July ngapha kuwa-16 esipinge wethu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zeGungwe eGwanda South zithi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lwamanzi. UAlbert Ncube uyalandisa.
Idamu leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi kaWard 12 eziqinithini ezibhalisa iGungwe imalihloko emafuku kanye lamawaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba. Unkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezishebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingazeline kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele ngasesifike kubenalinyanga, kwesinye isikhathi siyasicitshe vele ngoFebruwari.
Umnumzana Mleti Makwayiba yena odabuka emalihlowu uthi sebephelelwe isifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathise isikotsho, isikotsho lathi abantu sinathe isikotsho. Hhayi, ubuzima esihlangana labo bukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sibili ukuthi ngabe kuyavumakala bakithi idamu lakithi lilungile.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamu semalihlowu uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuzingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisaplaya amanzi isipiliwela sanisasikisifala manzi almost 3/4 of the year kuhle kula manzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themkosi Nathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye NP batshelwe but kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila, siyakhotshoza ende sinathi sanzima, imfuyo yiyo impahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosislas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethulimanyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi urhulumende yena ukuthi angangeni labantu ukuthi maybe ule long lasting solution eyithulimanyange imali yakhona eningi iya ethulimanyange, ukuthi ithulimanyange ingaba right then amadamu amaningi la bengasela msebenzi ngoba even itap water iyakwanisa ukuthi ihaneswe from thulimanyange.
Isikhulumeli sogatsho olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Mnyonga kaphendula ngembuzo esimthumile yona. Umnumzana Givers Chapoli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaward 12 eMagoma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethulimanyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisegungu eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi yalokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami usithandekile Mhlanga. Ngixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezini imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu bakamthwakazi, abantu baseZimbabwe, abantu baseSouth Africa, amaZulu kakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana naboMalawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala, kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esithi phecelezi ngesilungu yi-virgin, engakahlangani lomuntu wesilisa, ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu amantombazana la abizwa ngamatshitshi, avele nje agqoka njengoba abantu bebonile. Njalo amatshitshi kade hamba lesizwe samaZulu, ehamba namabutho akwaZulu lezinduna zakwaZulu labomama kade bephelekezela amatshitshi, lathi singabakwamthakazi siyingxenye yakho. Thina njengabantu bakwamthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu, kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamatshitshi, isiko lokuhlolwa kwezintombi. Kusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlolwa kwezintombi lwenziwe kwamthwakazi. Engithemba ukuthi labantombazana awakwamthwakazi ma ebona into enjeyana, kumele ukuthi ahlabe kumxhwele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo. Okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla umthwakazi usukwazile ukuthi ume kahle lathi kulisiko singathanda ukuthi silenze njalo aliyangisi isiko ngeke siyangiswe lisiko ukuthiwe abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana bangamantombazana nxa ungasondela eduzani kwabo abantombazana lawana uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji ukuba ngamazintombi ezihlolwayo izintombi ezigcweleyo abahlukumezeki ngitsho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko
lake laba lowenu umcimbi lapho lalixhasana la besifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhubhe inhlelo ezehlukeneyo njalo olunye lalezi inhlelo lalungokuthi kuhlolwe amankazana wontombi bawo laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi
njengoba sisho umsakazi ngomnyaka opheleyo ngelanga la komama Women's Day besihlangene singomama labo mama abade bevela kwaZulu injengo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko lathi sinje kulokho sikwaziyo sikwalalelabo okunye sikwalalelabo yilo isiko lokuhlola kwezintombi leli njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwamthakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwamthakazi kumele uqale kuyiwe ezindunenyi izinduna bezidlulisele ebukhosini ukuthi singomama silesifiso sokuthi umthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulunywe nabo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelo lelo siko singomama singalijabulela kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njoba sisekuhambeni ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamachichi la ekade silawo akwaZulu bakhona abantwana bakwamthakazi abambalwa akade bekhona noba nje besebengabo ukuhlala lapha kweMzansi Africa kodwa bengabo umsinsi wekuzimilela kwamthwakazi sebehlangene la mantombazana kwaZulu labo bayahlolwa bangamajiji bazintombi ezigcweleyo loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangaba kwamthwakazi balapha nje ukuhamba njengathi sonke so okungangokuthi lawo bantwana asebejoyini uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ukuthini basincedise bancithise labanye abantu amantombazana makuyi ukuthi isiko lelo lokuhlola kwezintombi liyathi livumakala ukuthi luphindele uqhubeke esizweni sikamthwakazi
lo bekungunkosazana Beatrice Mathutu umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba? Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba, itshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje siqoqa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Prince Dube Osbanda. Ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lo delimitation
silembuzo emnengi esilayo silokungazwisisi okunengi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma social media khuluma ngokuthi eMatabeleland kuyakwehliswa ama constituencies athize abe malutshwana okwedlula lokho akade eyikho khona now thina leyo point asivumelani layo because i point echo ukuthi khona amanani abantu ababa lise ukuvota eMatabeleland balutshwana okusokusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakuqala asila ufakazi bokuthi iZCCB sibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yiba abantu abemandebeleni ababhalisa ukuvota ukuthi aliqiniso kumbanga manga isizathu esenza ukuthi sitho njalo ukuthi okwakuqala izeki bisithi yona lapha ehamba kuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu bahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izeki iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha ba register khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi mina labantu abalutshwana sicina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku advance iagenda yezana uPF yokuthi abantu bemathebelele ndikufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa ukuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona banengi yiba batshela bolina ukuthi lina libalutshwana lithi thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation so ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokhu akade siyikho khona kuthiwa emathebeleni ndiyahlala ama constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo ngeni bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona banengi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonoku abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
udubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongaziverify izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithe sibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu ongaka ama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izeki amanombolo lawa abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izeki kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
udubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezekhi kabachiyane lama constituency awe mathebelele bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
okugcina ungavalelisa abalaleli
bantu bemandebeleni kufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Loge bekungumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le CCC esigabeni seMatupelele North ebesixoxalaye uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilalo
siyabonga Chris kwezemidlalo lamhlanje silempumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla ZPC iKariba 1 Cranbourne Bullets 0 Bulawayo City 1 Tenax 0 Ingezi Platinum le Capes United zibe ngutshikilo panqa 2-2 Harare City 1 Triangle 0 Wawa 2 Highlanders 1 Manica Diamonds 1, Herentals 1. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elizibiza ngo 2+2 Mkhandos Khanda yo liphete idlalate lalo elitsha. Mbu ezethula.
Sanibonani sizwe esimnyama, ngiyathemba niphilile nonke ngendawo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngiyabonga leli thuba. Igama lami elokuzalwa Michael, nganiwo mama ubaba wasekathi Mthokozisi. Isibongo Dube, ngizalwa eCholocho endaweni yakwaNgqoya. Ngokuzama impilo ngiseGoli eCosmos City. Ngiqale ukucula last year album lami lalethi Sizwe Sakomthwakazi. Ngabuya ngaleli engize ngalo manje Inyamazane Ezacile.
Idlalade leli lilengoma ezilithumi lambili ezigoqela ethi emhlabeni kunzima bayawela featuring Makhwelintaba kanye lethi Nyamazane Ezacile. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Ngiyatholakala kuFacebook Khandozi Khandala Dube. Ngiyatholakala kuWhatsApp 0623745636. Ngiyaphinda 0623745636.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Into engizicelela yona ngane zakwethu, ukuze ningaboni ngelinami mhlawumbe sengigcwelile, ngicela isapoti nesponsor masingabe sikhona okanye masingabe zikhona, kungangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyasicelela isapoti kakhulu kusizwe sakithi.
Uphuma ke enkundleni uMichael Mthokozisi Dube leqembu lakhe le 2+2 Mkhandozi Khandayo ngale. Soga matota batakashaywa umfazi 2+2 Mkhandozi Khandayo besiqibela uhlelo lwethu behlabela ke kamnandi siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ephalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.